upresidenti weMDC ubaba Monzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives etu labanye abantu bomphakathini nje jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lo daba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki lenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue into eyaziwayo ukuthi MTCT indaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye sikwanise ukusebenza ndawonye kodwa okunye esikwenzayo njengebandla kuphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisukisela phansi lapho okulabantu abaningi khona njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi i-first quarter yomnyaka next year kumele sibe sesiyenzile i-ordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu kusiya phansi kokugcina so siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma-branch kuma-ward kuma-district kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota? Ningathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi yini njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise?
Thina njengebandla silohlelo okuthiwa i-Get Out the Vote campaign olwaqala asolulezinyanga thile sibile lwaqalisa izeki yona ingakathi izayenza i-blitz zayo lezi thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi ukuqakatheka kokuthi abantu baregister ukuvota. Sike sababona omama uKhuphe bephuma bekhankasa laba anye eHarare bekwenza ngalokho ihluphe esihlangana lalo nje kuphela ludaba lweCovid elokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe banengi nxa besenza lo mkhankaso so sokusiba into esiyenza singathi singabantu abequmthetho kodwa luhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama civil society bona abayibo abathwala abantu sebesiyaba register.
Siyabona abanye njalo lokho besithi iMDCT ayilasekelo oluningi yona izi ithi yiyo ekhokhela amacele wonke awe-MDC. Ungathi lokhu liqiniso yini? Balamukela njani abantu ezigabeni zonke zelizwe?
Usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izi-structure zethu zibuya zigcwele. Sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe khona kubonkayi kubo marondera lapha de khona ngeviki eliphelileyo. Hayi, abantu bayaphuma ngobuningi e-airport amapolisa aze asimisa ngoba abantu babe baningi kakhulu besesaba ukuthi ngaba indlela yokuthi kuthelelwane iCovid. Ngakho hayi, ibandla liphilile, ibandla liyakhula, ibandla lisesimeni elakela labakiso labuya lasuma laqina lathisaka. So silethemba elikhulu lokuthi xa siqhubeka ngemsebenzi le esiyenzayo sizabona iMDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho.